Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ngolesihlanu mhlazi ku 17 hlangula 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ibandla leCCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe ngitsho lasemathebhelelendo okuvame ukuba nganeno kwezodlame lwezombusazwe.
Uvuvuke umzimba wonke utshaywe kabi kakhulu sehambile sitshele ubukhokheli bethu obusela ufana ukuthi buhambe laye esibhedlela buhambe laye emapholiseni.
Imicimbi yokunanza ilanga labasakhulayo ele Day of the African Child ikhangelelwe ukwenziwa kusasa endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu, lilizwe eselikhalisa thina.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali nge-akhawunti yebhanga ukwenziwe yinkampani yeWorld Remit kungakutshengisana.
Ngokubona kwami inyathelo le World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe ngitsho lasemathebheleland. Leli bandla lithi kulomsekeli walo othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo besebenza labacuphi elupane ngolwesithathu bamtshaya walimala kakubi. Isehlakalo lesi senzakala ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi elizweni jikelele kulandela ukubulawa kwelunga leCCC unkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli wezanu PF umnumzana Pius Jamba eBeatrice duzele Harare yena oze wabotshwa izolo. Ibandla leCCC lithi njalo omunye umsekeli walo umnumzana Edison Chinembiri ubulewe laye ngabanakakelwa ukuthi ngabezanu PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu besithi abeCCC yibo abenza loludlakela. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kulamatengo athize abala mabizo esemzele esesiwayo abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwana adlile bemisana lomsekeli wethu lobemazisa ukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyelo esetriple C bamkhiphisa ihembe yakhe. Namuhla izolo ntambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwegusi bafika bamhlaya bachiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona khona amalungethu ahamba ayamthatha athe mthethe ahamba la endlini zafaka njalo le report emapholiseni. Kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezanu p f emathebeleni North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela ngoba ukhanya ngani sebesihlanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini lichaya abantu lize lachisa izindlu zabantu eChitungwiza.
Angiso ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwiza lalokho okwenzakala esitungwizi, ngakhuluma ngalokho okwenzakale lupani phakathina kweMathebeleland North. Lujaha onguye othunjwe wahamba wachaywa wayastantshwa ngaphakathina kweganga, akala muntu ake wamchaya, akala muntu ake wahluphana laye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa laye, ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa ngiyoqala umsindo aluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye oseyahamba ukuya reporter, sesiyamelela ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu eMathebeleland North asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodlaka. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke, sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile, ngoba soze savumele ukuthi besilandelele behambe besichaya lapho esebenzi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo, njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, uchaywe kabi kakhulu. Sehambile sitshele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni besiya esibhedlela.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga North edale lePhalamende, njalo engumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Abatsha beZimbabwe sebeveze imibono yabo ehlukeneyo ngelanga likaJune 16 elinanzwa ngamanye amazwe njengelanga lokuqakathekisa abatsha. Lanxa leli langa belinanzwa ngolwesine eZimbabwe, kuza kuba le micimbi etshiyeneyo eyokunanza leli langa kusasa. U-Anastasia Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode kobulawayo wasiqoqela udaba olulandelayo.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lweDay of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Kwakhathesi nxa sesilokhu sesibuyela sikhangelela ngaleli, umbuzo okhona ukuthi ontanga benzani.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini wemagwegwe kobulawayo,
abasinanzelela ukubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abengaqakathekiswa. Sikhangelele lo khetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo nokuba amalungelo abo ahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo ele-CCC, uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga le-International Day of the African Child.
Uhlelo lolu esabe silalo ngeSarajay Nketa luhlelo olwabe lu-under i-theme ethi yona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu lilizwe eselikhalisa thina okungasikho owahambela abadala bethu empini. Ilizwe lethu selisehlisile njengabontanga, sesigijimela entweni zama-drugs, sesigijimela etshwaleni, sesigijimela ekuzithwaleni, teenage pregnancy, sesigijimela emacaleni ngenxa yokuthi i-liberation dream leyana
ayigcwalisisekanga.
Obona ngezokhetho kobulawayo ku-Commission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abatsha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota. Abatsha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba labazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni. Indikimba yalonyaka yokunanza lolu suku olwe International Day of the African Child ithi eliminating harmful practices affecting children's progress and policy and practices since 2013. Kuthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi youth participation key in giving full effect and meaning to the liberation dream. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali evela emazweni isiya ku-account yebhanga yomuntu oseZimbabwe okwenziwe yenkampani yeWorld Remit kungakutshengisani. Linkampani yazise ngomvulo ukuthi isimiselo luhlelo kodwa abantu bengaqhubeka bethumelana imali ezathathwa ingangenanga ku-account. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecobungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami inyathelo leWorld Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka. Kutsho ukuthi sebeyikhipha ngoba kukhanya njengani ibiyi-service abayibhadalelayo kodwa ingasebenzi kakhulu, bengabantu abalutshwane abasebenzisa i-service leyo eyokuthi izimali zingene direct ku-account.
Bona bebevele bebaningi yini abantu abasebenzisa indlela yona le eyokuthunyezelwa emabhanga kuma-accounts?
Kule ndaba ezimbili lapha, oqala ngathi abantu balutshwane kakhulu lapha eZimbabwe abalawo ama-nostro account. Okwesibili, abantu abalathemba ku-banking sector, abantu balapha eZimbabwe abalathemba ku-banking sector yokuthi bagcine izimali zabo kuma-nostro accounts. So even abantu abalama-nostro accounts abagcine izimali zabo okwesikhathi esiningi ku-nostro account iyangena ihle iphume futhi. So ngenxa yalokho ukuthi izimali ziyazingena ziphume futhi uthi njalo akulabantu abaningi abalama-nostro account ikakhulu esingathi aba-receiver izimali lezi. Nxa sikhangela ukuthi abantu yibantu abanjani aba-receive imali eze-World Remit, uzananzela ukuthi ibiyi-service engasebenzi kakhulu. So ngenxa yalokho bekusenza ukuthi abe-World Remit umbone ukuthi balahlekelwe izimali bebhadalele i-service engasebenziyo, abagcini izimali kwa-akhawunti. Njalo imali ingangena kwa-akhawunti nxa usuyi-withdrawer iyaphuma isinlutshwane futhi bayathatha ama-service charges. So into ezinjengalezo zenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi izimali zingene kuma-nostro accounts.
Manje nxa ukhangele ubona ungani inyathelo lonaleli elithethwe iWorld Remit liza kwenza na ukuthi abanye abafuna ukuthi bazovusa amabhizinisi eZimbabwe bakuthathe njengesibonelo sokuthi akusebenzeki?
Hayi, ngokubona kwami akusitshengisi okuningi kakhulu ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi i-service lane ngichilo ngaphambilini ukuthi ibisetshenziswa ngabantu abalutshwane kakhulu, ukuthi nxa kuyukuthi siqathanisa labantu abayenza ama-cash pickup, i-cash pickup iyasetshenziswa ngabantu abaningi. So bona njengane bayayivala nje i-service ngoba iyabe ingasebenzi kakhulu. Njalo ngakhangela iWorld Remit izimali ezibuya zinlutshwane kakhulu ezokuthi abaningi abasenza iWorld Remit ngama-individuals, ama-companies simbona njengani malutshwane angasensi World Remit ukuthi bazuzi izimali zabo. So ngenxa yalokho ngibona njengani awusithengisi lutho sibili ukuthi i-business environment yethu injani lapha eZimbabwe. Kodwa esingakutsho ukuthi abantu balapha eZimbabwe abasela themba ku-banking system ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sekwenza ukuthi imali yalapha eZimbabwe izimdola iwe kakhulu ngoba usela themba lokuthi abantu abasimanejele izimdola bayakwanisa ukuthi benze into ethembekileyo.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usikhwichamfundo Cloud Mararike kasekho. UMararike ube leminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minombili lambili 82. Ubefundisa ekolijini le-University of Zimbabwe esazakala ngenhlelo zikamabonakude EZTV lapho ayehlaziya indaba zobuntu bama-Afrika. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa adinga uncedo olungaphathisa ukuveza izihlobo zomuntu otholakale efile emgwaqweni wekhwekhwe usiya eHarare. Amapholisa athi isidumbu ngesomuntu oleminyaka ephakathi kwengamachumi amabili kusiya kumachumi amabili lanhlanu njalo wayegqoke isikipa esilemizila ebomvu elamanxeba ekhanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubona salubona kustudio 7 igama ngusimayodwa manyenyeza. Hayi siyalizwa basakazi njengoba likhuluma konke likutshoyo sikulalele. Into yasekhaya bafowethu iyinkinga ngoba laba abantu bezanupiefu bayala ukuthi yibo abesithi bona bathi yibo. So uqiniso kahle kahle lilo elipheleleyo kunzima ukuthi ulithole ngoba amaphoyisa wona ngokwawo asapotana lezanupiefu. So le nto izosihlupha vele kakhulu futhi ukuthi ipolisi ngangabantu abama lo mphakathi. Nani iqiniso siyalithola manje amaphoyisa sabahamba nezanupiefu. So iqiniso ngeke safa salithola entweni yale abayikhulumayo. Ngiyabonga kustudio 7 qhubekani phambili ngomsebenzi madoda lokho esiyazisa konke okwenzakalayo kube njalo phambili empilweni nokwenxa sizothuna sithole ingxazelo yokuthi sixazulule inkinga zakithi. Yazi lizwe lakithi ngali yathola abantu abakwazi ukuliphatha ngendlela efaneleyo ngakasikho lala eMzansi ngasizihlalele kithi. Ngiyabonga basakazi.
Sithandekayo into emayi eyisimanga ukuthi hayi into kamoblessing ibuhlungu hayi buhlungu ukuthi kathi manje nxa kuyikuthi izanupiefu ayisiyo emzini wabo ukuthi akhalelwe khona besekubalelelwane besabeliselwane abantu kuyini kade vele khonokho shuwashuwa asesaba siyathuthumela shuwa haya amhlaba sumubi shuze ubone ukuthi vele yikho lezigebengu lazo sesenza umathanda ngoba vele babondla khona ngale vele phezulu layo uhulumende wenza into ezinye zokubulala ezimbi kangako akwesabisikesabeka basakazi bami sesaba ihlezi nje le makhaya uzesaba inganithi uwonele omunye umuntu ukuthi inganithi ulecala komunye umuntu omoneleyo unzima unzima basakazi bami lo
linjani kustudio 7 siyalibingelela hhayi thina siyaphila hhayi ukuxokozela lokho okukhona vele uyabona ma izanupiefu ingaphumanga embusweni vele ukuxokozela akusoze kwafa kwaphela eZimbabwe khosi ngoba vele ibandla lezanupiefu ngelodlame kusukusela vele kuma-1980s udlame baluqala ngesikhathi segugura hunde ngaleso sikhathi abantu bemasholalende babengakubona ukuthi kokhona izanu ilokubulala ilodlame ilokubulala kade sikhona bekubona kahle kade ngoba izanu kade sayisakhethi ukuthi either ngabantu bemashonalendi kumbe ngabemathebelelendi isivuna konke as long ma ungayisupport kuvele so ngitsho njalo ngithi uma izanu phefu ingaphumanga vele udlame alusozelwafalwaphela ngoba bayabona ukuthi abantu abasabasekeli and kasababathandi so sebese sebenzisa odlame ngokwethu se. Ngokunjalo mina ngithi hayi imuli yeZimbabwe maka ivote ikhiphe izanu PF ngoba bangesaba ukuthi baze bazabulawa obviously vele ukudubeka ngeke kuphele eZimbabwe. So ukudubeka kuze kuphele ukuthi sivote ngobuningi sonke sikhiphe izanu PF iphume embusweni. Then kungene upresident ozabakwazi ukulinganisa ama-human rights abekwazi umyelo omunye ulelungelo njalo abekwazi lathi thina abantu bemathebelelente kasisalelanga emuva. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 labalaleli. Mina umbono wami enginawo ngokuxokozela okwenzeka eZimbabwe ngibona sengathi iZANU PF ilesandla ekufeni kuka Ali Mobhlisi. Ngicabanga ukuthi iZANU PF futhi angicabangi iZANU PF ilesandla. Njalo iZANU PF ikubona mhlophe ukuthi 2023 emavotini izodliwa akula lutho ezoluthola. Yikho okwenza ukuthi ihliqale ukuthumba abantu ibulala abantu. Ilesandla iZANU PF ngoba angithi bona babakwazi before ukuthi uthethwe iboyfriend yakhe leyo why bengazange bahle bamdinga very fast ngaleso sikhathi kodwa bahlalela lokho bethi iboyfriend yami kodwa besebenzise omunye umuntu ukuthi akulale lo uAli. So iZANU PF inesandla ezintweni zonke lezi, yikho libona isenze nje ibulala abantu icatshisa abantu iyazi ukuthi ngo-2023 akulanto ezoyithola ivele izodliwa. So ngo-2023 umbono wami engiwubonayo kuzofa abantu abaningi kakhulu isidliwa iZANU PF kuzofa abantu abaningi kakhulu 2023 nje isibonelo sokuthi 2023 kuzofa abantu abaningi kakhulu iZANU PF ngoba izodliwa akula lutho ezoluthola izodliwa. Okhulumayo Nkomo ngibuya eLupane esigabeni saseKana loba eJabiwa ngokusebenza ngisebenzele eGoli kwele South Africa. Yabona,
salibonani, salibonani Studio 7. Ngiyabingelela lonke alandeli baka Studio 7. Mina ngilohlupho kuStudio 7 ngendaba yesikolo sakwaSikhobokhobo. Kulomunye wakwawethula indaba yesikolo seSikhobokhobo enkayi primary kodwa kazange limuzwisise. Tungameli labo Gandhi ake likuzwisise lokho kuyini. Kuyaqhubeka kuyaphambili ke lisidingele umphathi wenkayi bana isikolo abadala abadivided ngo-headmaster kwakoSikhobokhobo uzenzela umathanda. Akunamuntu ongaba le 20 years esesikolo esiyi-1 ehluleka ukusilungisa khona ezasilungisa mhla kabani. Useyisakhamizi nje abantwana usefundisa abantwana babangani bakhe ibasebenzela amafevu. Siyacela Studio 7 ke lisilalele lathi lisidlulisele sithembelina ke lisidlulisele imlayelo le. Kasithi sitsho ukuthi kumbe u-headmaster exotshwe kodwa sicela etshintshe isikolo ngoba usesifulele isikolo. Kuyatshaya abantwana besikolo kade sikuleyinye indaba eripotwe kuma-CPC kodwa bazahlala phezu kwayo ngoba bengabantu bemesaba. Osobhuku silaba sebehlala esikolo abanatha amatiye abakhangele isikolo sililika kodwa ngabala ndlela ulanyawo abaluthathayo ngenxa yokubana banatha khona ngala manje. Cela lisedlulisele le indaba ngikuloma kade sengiseHarare bengisekhaya amalanga amabili lawa adlulileyo. Ngiyacela so sidluliseleni Studio 7 sithembelina yini elijayele ukusidlulisela imibiko ehluphayo. Isikolo sadilika ngomuntu oyi-1 kaphaphume enkaya emahofisini bezibonela isikolo sakwaSikhobokhobo ukuthi sinjani. Impendulo bazayizuza bona. Yabona,
salibonani, salibonani kuStudio 7, salibonani bonke nonke abasakazi Studio 7 abalaleli bonke. Hayi, kubuhlungu kulo dadewethu ofileyo nje wathi ublessing lo. Eyi, kubuhlungu mpela. So sicela ke umthetho ke kube nesandla esiqinileyo kulezi ndaba ezinje, lezi ndaba ezinje. Hayi, sikhala sonke nje isihlobo sikablessing lo. And kubuhlungu ukufo kunjalo, so ufo kunye watsho amaphathi kanje. So hayi, ngaloko thi madoda abayenza lokhu asiyekeni mikhuba lokhu. So ngiyabonga ke kulokhu.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela. Mina ngilapha endaweni yaseBotswana. Simangaliswa izinto ezenzakala ekhaya. Shuwa amalandeli besisisi sebebotshiwe phezu kokuthi bebezama ukuvikela umsindo. Abalandeli beZANU PF bebuya bexotsha abantu esililweni behleka abantu, but iZANU PF ngenxa yokuthi iyasebenzisa amapholisa noma nje ogawule beyala bafika bona babopha besisisi bathiya bezanu PF abayenza umsini. Akulandaba sokukhangela ekhamu 2023 sifuna ukukhipha kwezanu lokhu. Yaphela yona ingunga ezisekhala kakhulu sizadabuka abantu abangisidumba, abantu abahleke emfeni, abantu abazovusa umsindo emfeni. Kuzibona ukuthi abantu bezanu PF abasakwananga, sebefuna ukubamba umbuso ngodlame behlukumeza abantu, but ha uNkulunkulu kasosithuthi. Gidanini ligiye abantu bezanu PF otherwise sokungumbuso wokugcina wona lo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa izwisa usizi le nto enziwa ngumnankakwe elizweni. Kambe umnankakwe ebulala umuntu ajike futhi ayehlasela labo bantu abakhalayo, abantu abafelweyo, ajike futhi ayebahlasela futhi phezu kobubi lobu abenzileyo. Ah, kodwa umnankakwe laba angicabanga ukuthi khona le nto bazayenza behlale bephumelela. Kodwa abanye abantu amagazi abo azovuka ezilweni, bazozilwela abantu banabo. Umnankakwe wasebebulela abantu kakhulu, kabasayisabi. Yikubona nje sebesiyahlasela lalapho kungamelanga bayehlasela khona ezimfeni. Angikho ukuthi ubulele umuntu ujike futhi uyemhlasela futhi ungombuleleyo lowo muntu. Hayi, kodwa into yabomnankakwe yazi laba abantu abasayisabi ngempela. Bebulela umuntu bajike futhi bayilwisa labo bantu abakhalayo njengale nto abayenzayo le. Hayi, kodwa lizano PF le. Hayi,
injani kwi-Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila. Likhuluma lo Gordon Moyo ngokuhlala la eSouth Africa. Ngiwe ngithanda ukuthi lami ngifake umbono ebantwini bakithi abathi njengalokhu okwenzakala ekhaya, njengoba abantu bethunjwa betholakale sebebulewe, laba abathi bayesaba ukuthi singavota siyaphambili. Mina into ebengiyithanda ukuthi asivoteni, sidinge iparty ezasiphatha kahle, ezosicabangela lathi ukuthi singabantu, ezosihlonipha ukuze lathi sithole inkululeko, ngoba sazi sithi sesaba ukuthi sivote. Kodwa okusala izanophefu izayala lokhu isesihlalweni, lokhu isihlukumeza siyaphambili. So asiqongeni izibindi bantu bakithi, sivoteni, sikhiphe le iparty esihlukuluza kabuhlungu kanje.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika lizananza ikhefu lokukhululwa ebugqilini islevari ngomvulo. Leli langa elithiwa June 10th liqakathekile kwabensundu, ngoba ngomnyaka ka-1865 mhla ziku-19 ngonhlangula kwethulwa umbiko othi izigqili ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 abantu abensundu sebekhululwe eTexas, okwahle kwaba lilanga lokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elizweni lonke jikelele leMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uma ngibheka namhlanje ukuthi abantu abamnyama bahleli njani, baphethwe njani, balamalungelo anjani, ngibona ngani ilanga leli yebo liqakathekile, kodwa kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Siyabona ukuthi ubandlululo luyaqhubeka luyaphambili, njalo siyabona isikhathi esiningi abantu abamnyama bebulawa ngamapholisa. Yona into kuthiwa i-discrimination ikhona, ungakhangela even lasemsebenzini kumbe indawo eziningi kumbe i-housing kumbe i-banking kumbe kuyinlani, kuba lo bandlululo lukhona. Uma sibheka amakhampani amaningi asekhangela lokho okuthiwa yi-diversity, equity and inclusion, bayabheka kakhulu, bayazama ukuthi abantu abanyama bebe ngabantu abazizwa besamukelwa lapho abasebenza khona lalapho nje abadlalela khona. So hhayi, ilanga lona liqakathekile, kodwa kuningi okusafuna ukwenzakala.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini?
Ngombono wami angiboni bebaningi abakhethayo ukuthi behlale belokhu bedubeka. Okwenzakalayo ngabantu abamnyama abaningi ukuthi bayabe bengela foundation yokuthi beqale impilo. Nxa ukhokho wadubeka, ukhulu wadubeka, ubaba wadubeka, kusuka kube nzima ukuthi wena ku-generation okiyo uzame ukuthi uphucuke. So esikhathini esiningi, yebo, bakhona abanye abakhethayo ukuthi bekeluke izikolo, ngoba izikolo lapha, you know, zi-free story kodwa ungakhangela imbangela yokuthi indaba bengahambe esikolo uzabona ukuthi kukhona okunye okukhona okwenza laba abantu bengahambe esikolo begcine belokhu bedubeka bephila ngokucela imali kugovernment belokhu befidwa igovernment bethwiza endle igovernment kodwa hayi khona wona amathuba akhona nxa umuntu ezimisela ukuthi abambe lapha lapha amathuba akhona kakhulu siyabona kuma-sports ama-sports amaningi kulabantu abamnyama abenza ama-million lama-million
siyabonga mnumzana Busani Ntini esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni